Yes, we have a sikwele, kona ngale, abe citizens coalition for change, jalo sikhuthaza abasekela ukuthi babe khona lathi sibe ndawonye eBarberfield Stadium.
Kuyini okubangele ukuthi acabange ukuhamba khona ngemva kweminyaka eminingi?
Hayi, umuyi umuntu uthangirayeka zangathi abantu abamelanga behambe ukuyothakazelela uzibuse. Into eyayisenzakala nje ukuthi iZANU PF iphathi elodlakela, wawutholakala ukuthi ungaya khona ngale lapho kuyabuthane khona abantu beZANU PF wawusiba lodlakela njalo. Inkulumo eyayisiba khona yayiyinkulumo leyana engelanhlonipho, wawuyinkulumo enqunula umuntu. So kwakhe sizama ukuthi sibone ukuthi kuyahambeka yini, ikuzama ukuthi sibone ukuthi kuyahambeka yini, ngoba phela ilanga le-independence kalisilo langa likamnangagwa, alisilo langa le-ZANU PF, ngoba yona iZANU kayizange ihambe empini iyodwa. Siyazi thina ukuthi ayekhona amanye amaqhawe, njalo amaqhawe lawo abulawa yiZANU, amanye amaqhawe azange avumelane leZANU. So kuyithi thina ukuthi siye khona lapho kuyabe kubuthana abantu bethakazelela uzibuse.
Kusho ukuthi sizabona ibandla le-CCC selihamba yini kweminye imbuthano?
Akunanto esiyalisayo thina ukuthi sihambe siyothakazelela i-independence kumbe leyo Heroes Day lapho kuyabe kuthane abanye abeZimbabwe. Into nje elihluphayo lapha ezweni ukuthi amalanga lawa siyahluthuna yiZANU PF, yenziwa kwaba ngumkhuba okuthi amalanga lawa sengaweZANU PF. Zananzelela ukuthi nxa kuthathwa amabhasi hambisa abantu amabhasi, kuyakuhanjiswa amalunga eZANU PF, kusetshenziswa imali yelizwe ukuhambisa abantu beZANU PF ukudla. Thola ukuthi i-chicken in izanikwa imali edlula 20,000 US, imali leyo ngeyokuphathisa ukudla kwabantu amalunga eZANU PF. So nanzela ukuthi iminyaka eminingi amalanga la sehluthunwe yiZANU PF, wenza amalanga eZANU PF wona angasomalanga ebandla leZANU PF. I-independence ngeyonke umuntu, ngeyethu sonke lapha ezweni, kayisilo langa elokuthi singathi lilanga likamnangagwa kumbeni iZANU PF, ngoba i-independence yithi esakhululwayo. Siyazi thina ukuthi umsebenzi lo wenziwa okukhulula abantu kawenziwanga yiZANU yodwa, wenziwa uhlangene labanye esibathakazelelayo. So kuhle ukuthi sibe khona lalabo abasithiyayo.